kunyanzela ukuthi abantu sibili balokufuthela nokugula abantu bazondile intengo yezinto iyakhwela nsuku zonke khuluma kanje namhlanje isinkwa sesiku-$8 kwezinye indawo lapho esihlube khona yi-$7 khuluma kanje intengo yamafutha ikhwelile almost $10 per liter akuyanto ebambekayo ushukela wonke kukhwelile singathi thina khona okwethu kuthembele ukuthi ngama-basic commodities aqansile wonke so abantu kulokufuthelana abantu bemjova ngapha laba imjova isikhwelile futhi labo vele abangabanikazi bemjova labo bazobuhlungu ngoba ipetroli ikhwelile and abantu abasagadi futhi nabona ababagada amabhasi la e-50 cents amabhasi akona abantu bemalayini akhona ayisaliwa so akula morit abantu bafutheleni so-ke kukhanya kule ngozi yokuthi ngendlela abantu abafuthelane ngayo kungananzela ukuthi abantu bangathengisela lobanini siyakwazi ukuthi abayelengayo bethi ngxenye-16 kodwa ngokunqasinanzela umumo kuzisebenzi lobanini ngenzakala loba kuyini ngoba abantu bathi bona khathi esezimbabwe ukuya emsebenzini afuthi abancele so-ke kule ngozi yokuthi kungavuka nje kwelawo fona ukuthi zi
lina njengenhlanganiso yezisebenzi siyakhumbula ukubana lathi lisadinga ukuthi nizisebenzi zithini ukuthi kuyiwe phambili likuhambisa njani lina ngalesi sikhathi
okwenzakala kuliqiniso ukuthi bekugqinswa labantu ngokuthiyana kwezigaba imbiko leyo ihamba isiya e-head office okuyiyo i-national office yethu eyiyo ebambe imbiko yonke kodwa-ke lapha mina sengizwa abantu bexoxa abantu bafuthele ngabantu uzabe sikwena lakhona ukuthi bekuthwene isikhonsata engadlalisa isikhathi sebephela iphuzile into lengaliyenze kudala yiko kusebantwini so kusitsho ukuthi lanqangingathi ukuthi kwezinye indawo kwenzakalani kodwa-ke njengabantu abahambayo ukuphumuyele uzuke abantu bexoxa uphumuyele ukhanye i-social media sikwamanye ama-groups esixoxa labantu akula muntu othile abantu kumele bayaxokozela bathi bona into le yokuthi kutshengiselwe kumbe kuqala lowo msebenzi vele sokuphuzile so-ke abantu vele imbono ngathi khathi sebemele i-date kuphela ngoba kumele abantu abasafune yini
manje wona umumo unjani sikhuluma nje abakaqalisi yini amapholisa ukubhodabhoda njalo labantu abesabi na ukuthi bazatshaywa kumbe babulawe
wena okuyiqiniso ukuthi umumo amapholisa yebo kambi siyabona ama-roadblocks uyathi uvuke kusenswenzi uvuka ama-roadblocks amapholisa akhona laphayana kodwa-ke okwabantu kwesaba abantu uyeza besoka bethi hhayi thina vele ezimbabwe sesafa kudala ongashi kufa yikuphi abantu bathondayo bathi khona kwesabi kwakho sesupho olukhulu abantu bazibangikhomsa omunye umuthi wakhulunywa ngujulias ezemuva le owathi yena amagwala abakaningi betulayo olokufale ngakafihle so ngokunjalo ngokukhanya kusemali kusengqondweni zabantu ukuthi kadezi lo uthona uzesaba uma ungesabi ongashi kufa yikuphi njalana la amapholisa nalala ukuthi abopha abantu akhathele amapholisa afana nayo lawa bafisa ukuthi ngandlela eziyadiwa ngoba izitolo ezingena kizo amabhesi akhwelile imithova lesikhuluma ngalo abakhatha khonapho so lawa bakhathele okuthi yengxele abo enhliziyo zapho ngokuthi abantu abawaphuza bolani lisilungiseleni so-ke ngibona ungathi hhayi okwesaba kathesi abantu befuqe baze bathi ngxa emdulini okuthi angisaboni bekuthibilika futhi ngoba abasafuqeke kwezi lapha sebekhona so ngibona ngawesaba hhayi singakucabangi kakhulu abantu sebesile lapha bathi hhayi ngakuyikufa kube yikufa kodwa thina sokufanele silungise izinto zethu.